khethani libone ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengele utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti yabantu kulokuthi balalele batshela abantu ukuthi sizalungisa kuphi, into esayiphambanisayo izolo yiphi esizayilungisa namhla.
Lo mkhokheli bandla le-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo, umnumzana Moyo ozelwe emakuba eMberengwa ngo-1951 ngomunye wabazancondisa ekhethweni lukamongameli weZimbabwe. Yena-ke indoda efundileyo empela esiqucamfundo kwezesayensi, kanti uqeqetshile njalo ezifundweni zamabhizimusi. Lokhu kwenze wasebenzela amankampani amakhulu kwezomnotho agoqela i-African Development Bank, i-Actis Capital LLP le-Standard Chartered Bank. Wonkala ukungena kwezepolitiki ngesikhathi ekhethwa ngumnumzana Robert Mugabe ukuba umphathi ntambo ogatsha lwezokuthengiselana ngo-2000, loba nje yena esithi wemukela lo msebenzi hathi ngoba elilunga leZANU-PF kodwa ngoba eyisizalwane seZimbabwe. Lo msebenzi-ke waphela esebalekile elizweni ngoba ebona ukuthi okufanele akwenze lalokho kufunwa umnumzana Mugabe akuhambelane. Ngonhlangula ka-2017 wazise ukuthi usebumba ibandla lakhe le-APA kanti futhi uzancintisa ekhethweni lukamongameli welizwe. Okusemqoka kuye uthi kuvuselela umnotho welizwe, ukuletha umanyano elizweni, ukuba leqiniso lokuthi amasotsha, amapholisa, inhloli labehluli basebenzela uZulu athi ibandla elibusayo. Enkulumo yebandla lakhe ngokukhankasela ukukhetho ubalisa njalo ukuthi ukuqeda inkohlakalo, ukuthuthukisa ezokwethekela, ezokwenjiwa, ezokulima nezokusungulwa kwamabhizimusi ngezinye zezinto eziqakatheke kakhulu kuye nxa ekhethiwe ukuba mongameli. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi malutshwane amathuba okuthi umnumzana Nkosana Moyo alunqobe ukhetho lokuba ngumongameli weZimbabwe.
Hawu, iqale lethu kuthiwa uqale elinyana wezokhona ukujedobhenyana amazethinyana abonakalayo.
Umculi uDJ Mapresa uthi Moyo akanalo udumo oludingeka kulowo onganqoba kulolu khetho.
Abantu abavotayo abeZimbabwe abadingisisi kanzima ama-qualifications alowo muntu ofuna ukuvotelwa, kodwa into abayenzayo ukuthi bagijimisa igama yilo abalivotelayo.
Kodwa kumoyo yena uthi uDavida wanqoba uGoliyathi.
Into yezolo leyo ukuthi kube kulomnankagwa lo Thamisa, kube kule MDC leZANU, khathesi kulamaphathi amaningi amahle, abantu abaningi sebetshintsha ingqondo yabo bebuya kithi besuka kulawo maphathi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi uMoyo ulamakhono entweni eziningi nxa eqathaniswa nabanye abancintisa kulesi sikhundla.
Engabakwazi ukuvuselela umnotho wezwe, futhi uzalwa likharanga lo mama wangakithi ngapha esiNdebeleni. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza ngenhlangothi zonke zombili.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Gatman Mkhwebu uthi isibongo sikaMoyo yiso esingamenza enganqobini.
Disadvantage kaNkosana yikuthi ma uvuka ikakhulu endaweni zasemashonaland ngeke athole isupport kakhulu, ngoba ngale most umuntu ongasemhlobo wabo abamsupporti.
Kanti-ke sifundiswa umnumzana Bongani Nyathi uthi okwalo nyaka umnumzana Moyo angeke aphumelele.
Unamachinga angathi ayezwakala ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho, kodwa-ke nguye yedwa nje owazakalayo ebandleni lakhe. Ibandla lakhe alaziwa.
Inengelisa amehlo wonke akumkhokhelwe bandla leZANU-PF umnumzana Emerson Mnangagwa lwe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, kanti abanye bonke laba baphelekezela ababili laba. Lalesilo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.